Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust IPIST sixoxa ngophenyo alwenzayo esigabeni seMashonaland Central eMount Darwin.
Research le noma isurvey esiyenzayo siyenza ngaphansi kwePost Independent Survivor Trust ngoba sikhangela amalungelo abantu hatshi kuphela as a political violence but lama social and political and economic rights.
Ungasitshela ngokubonileyo.
Abadala bathi zinhle indaba ezinhle kodwa ngapha eMashonaland Central indaba azizinhle ezokunanza lokusaba iCOVID-19 ihambile ngaborder indawo eziningi ama-district lama-wards ngabona into ekhona ukuthi vele lo muthi we-COVID i-vaccine ingcosana ayikho njengalokho okukhulunywa ngabantu ngifikile ekumatope clinic ngafika enyakasikana ngafika eMount Darwin Central Hospital, CBTC Provincial Hospital, kwakhanya ukuthi vele akulalutho. Into enginanzelileyo mahlabezulu ukuthi abantu bangapha abafuni ukuyahlatshwa ngezizathu ezithile. Eyokuqala ukuthi abantu bangapha iningi yabo ngamapostoli, bangena ichethi zomoya, ezinye ziyanqabela abantu ukuthi bayelatshwe ezibhedlela. Okunye ukuthi kulamanga ahambayo enza abantu baziboze ngoba abanye sebe kolwa okubhalwa ku-WhatsApp la ku-internet njengoba lisazi ukuthi abanye abantu bathi ungahlatshwa i-vaccine uzahlanya, uzathenwa njengendoda, uzaswela amandla, uzakufa nge-2 years. Konke lokhu kwenza abantu besabe ukuyahlatshwa. Ngitsho lamatitsha, ngitsho lamanesi ndaweni ezithile bayathandabuza ukuhlatshwa.
Kuyini okunye okutholileyo?
Into engiyizuzileyo futhi ngapha eMount Darwin eMatope Clinic ikuthi abantu bayahlatshwa, abahlatshwayo bonabo abaphiwa amakhadi babhalelwa emavini awesikolo ukwenzela ukuthi babe nerekhodi. Kodwa irekhodi leyo siyamangala ukuthi ama-jabs lawo noma inomba le noma imithi le angithi fanele ihambelane lamakhadi. Kuyinto eningi abantu bayabuza ukuthi kanti amakhadi ethwangani. Kuzakhanya okungani abanye abantu bazaphiwa amakhadi, bathengiselwe amakhadi bekamba amanga ukuthi bahlatshiwe, ngoba uma kungahambelani injection lekhadi amakhadi akhona ayangaphi? Ngomunye umbuzo sibili abakhala ngawo, ngize ngabona amabhuku badindwele emabhukwini betshela ukuthi amakhadi azalandela. Kubi kumnyama ngenxa yokuthi ngibona ngani only 1% ngapha eMount Darwin abantu abagijime ukuthi bayehlatshwa. Imithi yakhona ukhanya ngani sithwalilwe eHarare ngezinye izikhathi iqala akukho, okwesibili akukho, abantu sebephonguswele ukuthi bazakwenza njani labo abafunayo. Kodwa into esidanisileyo yikuthi iningi bangena ichethi zamapostori ezingafuniyo ukuthi abantu balatshwe. Yikho-ke hhayi uhulumende kufanele egijime sibili efundise abantu bakhule eMashonaland Central.
Kuyini okuqakathekileyo okubonileyo?
Abantu bangapha abalandeli izimiso zewo emfeni bahamba bebaningi wokuthi vele kungani akula khuhlane. Abagqoki ama-mask, abalandaba lokuthi abantu bengaxhawulani. Kunzima sibili, ngahamba ngayakhangela kwenye indawo kwakufike khona uzafika abantu beqamelene kakhulu begqoke ama-gamins abo, bayadla bayabambana izandla. Ngiyabonga yimo wena Felix Magalela Mafasibanda ijazelindisa.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust IPIST ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.